Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zinye kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Ngehambo lomkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Kuyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla.
Sokule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare abefuna kwethulwe impumelo yokhetho lukamongameli.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo.
ELeZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19 obulela bafika phose amakhulu amahlanu 485 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Kulabantu abaningi asebelahlekelwe yimisebenzi eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukuba balandele iziqondiso zemithetho yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kobulawayo izolo kubanjwe abantu abangamachumi ayisithupha lane, i-64, pelo mkhuhlane lo kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye, umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye, 11,256, kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu, i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo lemaphandleni. Omunye ohlolwe wathola ngala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngehagulo umkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Kuyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu sivaleke. Then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi ifulwendayo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinisa umkhulele.
Umnumzana Rodwell Gumede laye utholakale legciwane le-COVID-19.
Testikuthange sendlini for the next coming 8 days. Amaphinga ukuthi kuyaba sekushapha ngoba ziyabuya nto lapho kulapho esifubeni. Ngathi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumule enhlasele lento le.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Ye, kunobunzima kakhulu ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala bezijayele bahambe bayevalisa izihlobo zabo nxa besithe balahlekelwa kumbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akunanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhahile mhlawumbe lonke jikelele. Kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba le nhlelo eziba khona ezincedisa abantu lapha esithi i-mental health benelisa ukuthi babhekane lobunzima lobo.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela kumakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubona ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlaselwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, ukhuthaza uZulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyashiyonto yokudlala le. Kukhanya lapha emhlabeni buzobhidliza imiphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo kathesi ukuqala kwendaba embi ebuyayo. Yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo, ugatsha olubona ngezempila kahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamachumi i-1370 kwabhubha abantu abangamachumi amane lambili i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa i-1,645,599 asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye i-767,910. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sekule minyaka emithathu kwadujula abantu eHarare ababefuna kwethule impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende wathi wabhubha abayizithupha kusehlakalo lesi, abanye babo kungabantu ababezihambela hathi ababetshengisela befuna kwethule impumela yokhetho. Kwabunjwa ikhomishini eyayikhokhelwa nguMnumzana Galame Mohlante wakwele South Africa okwavela sobala ukuba ibutho leli lalithunywe nguhulumende. Umfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele kulungiselelwe ukhetho ukwenzela ukuba kungabi lokulwisana eZimbabwe.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa yizihlobo mhlaka August 1, 2018, kuphela ukhetho lweZimbabwe. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sicabanga indaba yokhetho sicabange indaba yokuthula, ukuba abantu bayakwanisa ukuthi babone umbono owehlukeneyo kodwa abakwanisa ukuhlala bebonke bengalwi. Njalo into eqakathekileyo ukuthi kuqalise kathesi ukulungiselwa lolu khetho oluzayo oluka-2023 ukwenzela ukuthi kungagcini kusiba lokuphikisana ngalo ngempumelo yalo, njalo kube lendlela thina abantu beZimbabwe esizakhangela ukukhetha kwenkokheli kungabi yinto yokulwa kodwa kube into yokwakha isizwe. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi sicaba ngento nxa siya ku-election sakha ilizwe asilandanga ukuyakulwa. Ngakho ke kuyamele kuqalise ukusetshenziswa kathesi thina njengamabandla siyathandaza njalo sikhuthaza abantu ukuthi asenzeni izinto zethu ngokuthula.
Umfundisi uSenis Bandla, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, besixoxa laye ekobulawayo. Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esibethulelwa yinhlanganiso ye-Abacus Trust ibambisana lomsakazi we-Studio 7 sixoxa lezakhamizi emadlambuzi lematopo ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindelini Leya.
Ngiphuma e-Ward 11 komadlambuzi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi. Since 2020 abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje kwamalanganyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni ngapha akula ma-network namafoni, izandla zifishane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Nleya.
I-COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singabananzelela kakhulu kumaphana lalaba ababhale imihloliso yabo nyakenye kabazange bephume lalutho. So i-pass rate emaphandleni lemadorobheni ayisoze isafanana, ngoba emadorobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo inethiwekhi akula nethiwekhi ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baye esikhiweni ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana baye beluseka kuhle, kodwa nxa besemakhaya lapha hayi kulobunzima iCOVID-19 iphambanise kakhulu.
Omunye njalo siqhuqelayo unkosazana Olita Msebele.
Mina ngikuward 9 eMadobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafundwa. Abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo. Ngoba abafundisa abantwana online bayasenda ama-exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF. So bayenze. Kodwa uhlupho lwakhona ukuthi abangelayo ama-smartphone abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengabahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu 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 abantwana. Abantwana kabasalalele emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. So kungani i-COVID leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Lenhlelo lazo ziyazama kithi ngapha silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo ngoba abantwana sebekwanisa abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingcinye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthola ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khona le azadingwe ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama teenagers ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeHabha Group Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Voice of America ibika ukuba ilizwe lakwaleBhutan kubikwa ukuthi liyaphumelela kakhulu ngokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi zasebenzisa abantu ezigabeni zonke abaphuma ijumo batshela uzulu ngomkhuhlane lo njalo kwasetshenziswa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kulabantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafika phose amakhulu amabili 196 abahlengwe elwandle duzani lakwaleLibya kulandela ukucwila komkhumbi wabo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 kwele Melika ikakhulu esabelweni seFlorida oleziphathamandla ezivimba ukuba abantu begqoke amamaski. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Benganamasiko senziwe mandla.
Lo baba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenziwe mandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngamalobolo silo mnumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye nogogo uNakasithwala Nyoni abahlala edaluka eLupane. Akasizwe okwethulwe nguNgwenya logogo.
Amalobolo kulotshwala umfazi. Alotsholwa abantwana. Umfazi ongazaliyo yena akalotsholwa yini? Anti uyalotsholwa. Oluba kuthiwa kulotsholwa abantwana ngana kulotsholwa umfazi ongazaliyo ngana akalotsholwa. Kulotsholwa umfazi.
Wena amalobolo ayikwini?
Inkomo noma imali, lo muzuzi imali uyalobola, lo muzuzi inkomo uyalobola.
La mabele kona.
Aya mabele kwakulobola kwakudala.
Abakudala.
Ngiyabendula.
Abendula babe lobola ngamabe amasaka. Awu 90 lelalo uthwa disaka saka. All right. Hayi siyabonga gogo.
Siphinde saqhuka ngodaba lo lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sokuvele imkhuba eminengi esetshenziswa ngaphansi kwegama elitha malobo amalobolo. Ukanti ekadeni siyezwa kuthiwa zazingeningi kangako inkomo zokulobola ngoba ukulobola lokwakuyisivumelwano esasenziwa phakathi kwemdeni emibili ngenhloso yokwakha ubuhlobo. Bese kusithi umkhwenyana ke wayelobola ngenhloso yokubonga abakwabo zala phela okungumama lobaba ababizwa kuthiwa ngomama zala nobaba zala. Wayekwenza lokho ebabonga ukuthi bamzale lentombi futhi lentombi ezomtholela abantwana. Yingakho uyuthola abanye bethi kulotshola abantwana, abanye bathi kulotshola umfazi, kodwa eqinisweni usuke kuyisibongo esivela kumkhwenyana ebonga abazali bentombi okumzalela intombi noma ngithi umfazi.
Uthi kuningi okumele kwenzakale kungakabizwa amalobolo.
Okwenzekayo ukuthi kwakusiba khona isivula mlomo bese kusiba lokangaziwe. Sizwa kuthiwa zona ziba lichumi 10 xa sesiphelele. Kuba ke lenkomo ezimbili lapha eziba inkomo kamama leyo kubizwa kuthiwa inkomo yohlanga. Kuze kuthiwa inkomo yohlanga kusukela kutheni phela umama uyabebonga ukuthi umkhulise kahle umntwana emphozisa laphayana njengoba siyakwazi ukuthi kudala kwakusetshenziswa umhlanga ekuphoziseni abantwana, yikho kuthiwa inkomo yohlanga. Bese kusiba le nkomo le kuthiwa ngeyokucola, kusho ukuthi leyo-ke ivele ibulawe khona lapho bese kuhlukaniselwana emndeni yombili. Kuphinde futhi kule esele lapha ekhaya beyisinikezwa idombo, idombo lalo noma ngithi umkhongi libe selihlukaniselana nabafana abayibo abazaziqhuba lezo nkomo. Bese kusala inkomo ezingu-8 le kamama yona ayibalwa ibalwa nje ngoba iyabe iphume kuzo lezi zamalobolo, kodwa umama ulemvume ukuthi angenza noma yini ngaleyo nkomo.
Saqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya logogo unakasithwala Nyoni abahlala edaluka elubhane. Ngenani enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi leviyo indebele sixoxe ngodaba
lokusile
sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana ngale ntambama zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sikhumbuzana njengawo wonke amasonto ngemphefumulo yethu efuna ukuvuselelwa izikhathi zonke, ngoba singasavuselelwanga imoya yethu sihlala singabadangeleyo. Kanti njalo lelizwi lenkosi liyasikhumbuza ukuthi nxa sisaphila kumele siphilisane, siphile njani. Namhlanje sizakhangela indaba esithola encwadini yezenzo memsebenzi yabapostoli sehluko esika 5. Sizabala ngendaba ka-Ananiya loSafira, imisebenzi isahluko sesihlanu indima yokuqala kusiya kwesithupha. Izenzo zabapostoli chapter 5 siqalise kuvesi 1. Kufundeka kanje: kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya inoSafira umkayo yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka sezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, "Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu, khepha kuNkulunkulu." Uthe u-Ananiya izwa lawo mazwi wawa phansi wafa ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Verse 6, izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhibela phandle zambela. Ziyihlobo zenkosi ezithandekileyo, indaba le ungayibala uyihlolisise ujulise umqondo wakho, uzabona ukubana ilezinto eziningi ezingase fundisa zona empilweni zethu. Okokuqala, nasi indoda lomfazi Ananiya loSafira babehlala ndawonye babesazana ulunga lokungalungi kwabo. U-Ananiya loSafira mhlawumbe ngokufuna ubukwa ngabantu kuthiwa bathengisa ingxenye yomhlaba ababelawo ukwenzela ukuthi labo baphathise emsebenzini webandla leli elalikhokhelwa ngoPetro. Kwakuyinto enhle, inhloso yabo yayinhle, yayihlambululekile, babele ngenjongo yokuphakamisa ibandla lokusizana laba beswela benza kuhleke bawuthengisa lowo mhlaba bazuza lokho abakuzuzayo basebethike lapha abalahleka khona basebethatha enye ingxenye bayigodla bayifihla baya kuPetro labanye abafundi bathi bona yiyo yonke imali esithengise ngayo indoda lomfazi bavumelana ngamanga yikho uPetro ethi yini usathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele le ingxenye yemali yezwe na uPetro kazange atsho lutho kuSafira wakhuluma loAnaniya okuyikuthi uAnaniya kwayeyiyo inhloko yomuzi okwakumele abone ngaleso sikhathi ukubana izinto zenziwa kahle kodwa inhliziyo yakhe yavuma uSathane wahlala wazinza wagxila indebe zakhe zakhuluma amanga ezakho indebe emzini wakho nonkosikazi wakho nabantu abakho zikhuluma impilo enjani yini elivumelanayo nxa lihleli ndawonye ikhona imindeni engakwazi ukubana ihlale yenze izinto eziqondileyo imindeni ephila ngamanga akukhangele uzwisise ekujuleni kwenhliziyo yakho ukubana wena lo mndeni wakho liphila impilo enjani asikhuleke uNkulunkulu olungileyo khupha uSathane enhliziyweni zethu qiniswe lakho silikhuphe izikhathi zonke sikela manje uzobona phakathi amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo 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 thakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathunqa silo perseverance nyathi wenhlanganiso yebulawayo progressive residents association sixoxa ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni ikakhulukazi kobulawayo lapho leli gcikwane limemetheka kakhulu okumangalisayo Manyat, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus, ikakhulukazi kobulawayo.
Mahlabezulu kuyethusa ukuba lokho likhuphuka leli inani. Okutsho ukuthi awusimdlalo lomkhuhlane. Umkhuhlane lo kumele abantu bawuqaphele ngazo zonke indlela.
Ubona ngani uzulu wakobulawayo ukwamukela na iJackson elivikela iCOVID-19 ele vaccine?
Yebo kunjalo abaphakemi abantu bakobulawayo besiyayamukela leyo jekiseni bebekade behlezi sebeze bakubona ukubana akuhlalwa
sikhangela indlela abasakhulayo baphila ngayo elizweni ingcwethi zezempilakahle zithi intsha kweleZimbabwe abahloniphi imithetho evikela ukumemetheka kweCOVID-19 ukubona njani lokho
kuvamile ukubana uthiwe ulutsha kaluhlonini kuqinisekile ngoba kwesinye isikhathi kuyabonakala ekwenzeni kwabo ukubana ngabafuni ngabakuthandi ukuthobela imithetho ephathelene lezimpilakahle nanxa kusitsho ukubana impilo zabo kumele zifikelele
hayi isikhathi isesedliwe ngumangoyi manyathi gqiba lingxoxo
ukugqiba lolu daba mahlabezulu singathi ebantwini abatsha bayihlatshwa idekiseni lokho isakhona isaphiwa mahala okwesibili intsha efanayo iyilo ikusasa lethu ngakho ke kumele ivikeleke okwesithathu okucinayo oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele afikeleke sivikelane sonke njengentsha
zulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo siyabonga amanyathi Kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe coronavirus elizweni sikhangela njalo uhlelo lwe 2021 Mandela Washington Fellowship Summit Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMikeobe thoka zomuhle zimpapumuhle sohlangana ngolwesibili bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenza imidlalo elizibambisele ehlulekile ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Olympic Games kulandela kunqotsho kukaScott Vincent emidlalweni wegolf ogqitshwe namuhla kwele Japan. USkott odlale ngcono namuhla kulalokhu akwenze kusukana ezedluleyo ube kujumi lasithupha 16 phakathi kwabadlali abangamajumi ayisithupha 60 emdlalweni we-men's individual golf stroke play. Lokhu kutsho ukuba abamele eleZimbabwe emdlalweni le abagoqela uDonato Katai, uPeter Gilpin, uPeter Wetzler, Longoni Makusha behlulekile ukuthola izicoco zegolide, isiliva lebronze. Abanye babo sebebuyele kweleZimbabwe. Uze sizwe ngokunengi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Frederick Ndlovu othi bazamile kakhulu abadlali laba.
Ungakhanyela wonke abadlali bethu esibuye labo laba wonke usebesethe ama personal best records singabe singatholanga isinqongo se gold silver and bronze kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle ngoba bonke sebebhithe ama records ababevele bewa holder bekuya lapha ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule okutshengisela ukuthi come France 2024 Paris 2024 hayi ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle talenta lidlule likhona I think okuqakethele ukuthi thina lati sikuqakathelise umdlalo lo because charity begins at home kumele thina ngwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics sifake amandla emidlalweni le ethi esithi sport then ubona zani singakwenza khona ukuhayi ilizwe liyakhuphuka sekile italenta igcwele eZimbabwe
asithi kuhambana ke elubhane komakhovula phezulu khona ngale sikolo bakhona yini abantu elithi lingabakhangela lithi kodwa lo kungani engagijima siyakhumbula ngokulo samukeliso omoyo wayevele Ntepe siyakhumbula baningi kakhulu abavele emakhaya liyangena-ngena yini ukuthi libazame ukubakhipha emakhaya liwafake khonapho kuzinga eliphezulu
umbuzo omuhle kakhulu lo into nje ekadingi zidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi I think kuqakathekile ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise singama national federations achiyeno the 54 national federations elizweni sikhangelisise ukuthi kambe sure singaswela in each national federation umntwana oyedwa unkazana oyedwa ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma records la ukuthi bengena kuma Olympics bona zani singafaki ingqondo zethu ndawonye hayi ichumi amachumi amabili ama athletes ayabuya kuma Olympics singabenza njalo
so ngiyabona sibili kulama athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka tesongkansela emawabeni kuzobuya u Winnet Dube use Cape Town kuzobuya labanye abasendaweni eze Britane langaphi ngapi ngiyake likhulume labo ukuthi lizama ukuthi libancedise kumbe ngama club abo into ezinjalo bengikhuluma ke besikhuluma lo Elijah Gakalaka sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iclub yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni kodwa kungani kuyasilela lapha lalapha so ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela iathletics
kuya ngokuthi like ngikhulumile ngapha ngemuva silama national federations angama chumi amahlanu lane so kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi yabo kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli-club afuna ukuyivula umthetho o-particular to that national federation nxa kuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kumbe ngebhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kamele behlale phansi behluze ubona zani wona lana ama academy angaba yikho lapho esingabona khona ama talent ona lana acatshile
uFred Ndlovu ukhokhela abadlali leziphatha amandla emidlalweni yeOlympics sixoxelaye ekwele Japan singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegciwane leCOVID-19 sekule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu bafa eHarare ababefuna kwethulwe impumelelo yokhetho lukamongameli eZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Oliver Lesayo ngoKip Stube.